sokuyisikhathi sendaba ku VOA Debele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumele ekhoti sivumelene ukuthi i-apheli ngayiziwe ngesiphangephange esidinge ama-dates ukuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-ayikhoti luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijimiseni ngiqhubeke ngilimela okuqakathekile ukubana sivotele ukhosi lo-advocate messengesa kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-elections debate. Yokuqhamuke uDlakela eMwenezi West lapho osokuthiswe imota kaMnumzana Dafakthwa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kwehlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta noJustice Susan Mavangira bavumelane kungela ukuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi owakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukucontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesidliwe ngumanguwoye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-apheli kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumele ekhoti sivumelene ukuthi i-apheli ngayiziwe ngesiphangephange esidinge ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba esikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi luyaphambanisa ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani iZEC iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale nguMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo kudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edayele ephalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini ku-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-SIT icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele iSithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-elections debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela uZulu nxa bengaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi. Kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sika kansila ePhumula kuward 17 agoqela eLezano PF, eLezaphu iCCC, iMthwakazi Republic Party iEFF kanye leFree Zimbabwe Congress. Inkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla leCCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zePhumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zikaward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele u-president u-advocate Messenger kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Okunye njalo imbhalo ilungiswe lezizabogogo abathekayo nababogekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla leZANU PF uthi engangena enkundleni uza kwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza. Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika ward
17.
Ingxoxo mpikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Harbour Cook Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zePhumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywe inhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Ziti azisabukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthi uzokhumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bese kusatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaquphula ongakaziwa enkabazwe yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova utshaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe. Kwathuma phansi lapha and then isabona imoto seziphenduka nje abantu sebesibakhala kakhulu sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukubenzelani. Amaphayipi achume phansi ogesi nehasi esasaba ngijitha esasaba kakhulu besolisa phela usaluka ihasi lana sasikwazi ukuba.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Nhlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Mm-hmm.
Kusenjalo usibalukhulu wesabelo seGauteng umnumzana Phanyazale Sufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Inhlolisiso esilothekisa iLondon iveza ukuthi kulezinto ezithile ezithinta igas nokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imoto kamnumzana Dafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetholo malunga edale lePhalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imoto yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lePhalamende ekubandla leZANU PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba ababandla lakhe bathuthuzela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethule nzima eMashonaland Central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU PF. Umnumzana Brian Kembo, umeya weBindura, uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Transwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni usufuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu, kufana neZANU PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni i-power yabo seyi-threatened baba lodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshaya nasidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU PF. Kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenze umsebenzi wabo, abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokusolala kwenhlansi amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala ikubana kunamanye amapolisa angama-political activist, amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi ama-politicians, especially labo abakuZANU PF. Sibonile i-deputy minister ebetrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Singaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members, udlame lube seluyamemethekayo. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC wa-encourage ukuthi atele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni, uhlanganisela la iZANU PF. Siyayicela ukubana eke yekele ukushaya abantu, awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU PF.
yazudlakela kepsi mfuna ukutshela ukuthi udlakela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlakela bebodwa bona bodwa kodwa but nabe la manye amaphathi bangaba nodlakela udlakela luba khona kepsi kwesi sikhathi nxa kutoa izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakho luhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathe simasikhangela kathe sekushiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwaphasa kuthiwa lodlakela abantu kuyatholakala kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo zokuthi bathiba njani abantu entweni ukuthi bengayenzi into zodlakela udlakela kuthiphana ukwazi ukuthi kumbeki kwenziwa ngabantu bezanu p f kuphi hayi udlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela ugcwele indawo yonke lezi hayi ayisho into yokuthi kumbekenziwa ngabantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enze ikakhulu njeya-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela luye lwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babekwenza besenzela amanye amaphathi wathi munxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kuleprovinsi
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi ve abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolu kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile ethi sike sikhuluma kulodlakela ukuthotha lohambaa kuhle bazame ukuthi babe le nto ebambekayo kithi sebasala beyibambile but ngana ngotoni kithi thina kathe sikhuluma sindesemadubanelen reginga angazenza ukuthi kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathe sikhuluma kuthi abantu bayazikhankasela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi yathi ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela lololo ngoba abanye abantu kuthithi ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyala ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yibo sibele sikudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indaba ezinjengazena ezizodlakela
umnumzana belief gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esetsholojo izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe zithi lokhu kubangelwa yikuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi kubika kuNokuthaba Dlamini
sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi unkosikazi sithandekile chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la
siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana egangeni ukupheka sibheka nzima akuwebe kungela manzi ukugezisa imiganu ithona ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi zigeziwe abantwana sokule malanga ukuthi lamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengagezi abantwana
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli
bazala unalingauya futhi asikhani amanzi ayosilayinela esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza izigoroni ungelapha yokuthi uyenza izigoroni lasi yabe abengafani amapheli angu-2 akhona wona lawa okugeza lokuwatha siwanathi futhi amanzi ona lawa ebhawuzeni abengafakanga umuthi even ukulima umbhida asisalimi because asila manzi okuthelela siyakwanisa ukuthola amanzi ona lawa okudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela lokuwatsha ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks 3 weeks singawatshanga le toilet yakhona ayichenesesi siyayisikonga ukuflasha kodwa umunuko ledoti kuyabo kugcela
okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi
njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiyeke ukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi mvele nginjani kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama classes oronya bengiwilishe.
Umnumzana Honest Bibita laye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because izambe eziseduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke. Especially njengakathesi uzambe eziyabe egcwele. So asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinama pump akhona, so ama pump lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka sifaka iconcrete entsha ehambelana le size yamapampu esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokutshetsha.
I-council should make it a priority ukwenzela ukuthi i-destination yethu i-continue i-receiver ama-clients. Ngoba ama-clients babakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asozibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi, okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuZulu ngalesi sifo, njalo atholise uZulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalulungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka 23 ngenyanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liyakuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edale lephalamende njalo ekubandla le-ZANU PF onguye osungula lingxoxo.
Halo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona siyafika sibili labakhankasayo ispecial abe-CCC siyahlangana sike sixoxe ndawonye siyehlukane kube kuhle kube njalo imbuthano yethu yonke yakukaze kube nodlakela nabasikazi sizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi imikhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu abantu babhizi ama-CCC ukuthaya kakhulu amadododo kwalesi sikhathi silungiselela ama-conference rallies, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekuvika no-Agasti kuzithi ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe wesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela sizikhala sikakuboni lanoba kunempiko lapho lapho ukuthi abanye abezanu PF bathi hayi singadliwa siyabuyela empini singadliwa siyemthumela amasotha siyeze lapho lapha impiko enjalo lanoba singakabi nephiliseko lakho khona lapho. Kodwa-ke sizikhale asikasizwe umuntu osechayiwe ngisikhuluma sochayiwe kathesi.
Mnumzana Dube ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga.
inkosi yabantu yesika ekhulumayo ukuthi hayi siyawina kodwa ke njengomongameli sale sitsho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuphula before during after election ukuthi uyabe ngobile yabe ngobile bazabamukela andiphetho rutheto kada ma chances angkhona ukuwina yiwa ngekhulu
kungani ubona ingani ibandla lezana uPF linganqoba
hayi lo lupane ungananzelela sibe indaba yethu le umsebenzi esiyibonayo njenga ke through devolution izikolo eziyakhiweyo nemali ye devolution ziningi amaprojects ayenzakeleyo ancedisa icommunity like eyolukane bovi irrigation scheme ele 180 hectares lapho kulinywa khona ungakhangela futhi igwayishangane dm lana bayahamba abantu bezigonela umsebenzi okhona phana ikhuluma ke njenjenje kathesi sikhangelele ukuthi kule sibhedlela esivulwayo iklinikhi evulwayo lupane lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangapa
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa Mnumzana Dube.
Hayi thina sikakuboni. Siyeza kuphela enthakazweni kumathelevishini. Ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi, enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki. Amabhasi ezeyenze ubhoda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo eyi-Dassenhorst. Angazi ukuthi enza ukuthi ibe uhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi liyazala ukuthi hayi akusela lutho nje. Kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ungakhangela ukuthi uma kuyenza izizani siwinile for the next 5 years udubo abantu abazadubeka ngakho abadubeke ngakho for kulast 5 years oleleyi kungikhona kuthi akuzadutheka futhi iyethusa lokho
kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi CC Mnumzana Ncube ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani
hayi seletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sinobukhokheli obufresh ubukhokheli obungazange buchithe igazi ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe manje thina plans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezani PF ubukhokheli bezani PF bungena embusweni kulo dozi entanyeni akunanto abazenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi khathesi kwenye umthetho othe i-patriotic bill umthetho obulalela phansi ilungelo labantu abantu abaswela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza so thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olobuntu uma sikhuluma
ingqobe isikuwe Mnumzana Dube
kubona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngaxa yenkinga zike njani abayisapoti enkayi yona leyo khuluma ngayo ithe ngahamba emalangeni sisiya komishina amagesi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkayi yikho lapho sihambe sayakhona mathupa ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni singakhangela iindaba zamagesi ewange kathesi omagesi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagesi ngenxa ka-unit 7 and 8 aso history yinto ephelileyo ebhoda ebedbridge ma ufika kuhle kakhulu kusadagriding yiyo ibhoda enhle ukudlula wonke amabhoda inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 okumeitalini kukhona okulungisiswayo
lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethu ePhalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumele sebandla lesi-CC eMathebeleni North belo sithandekile Mhlanga kweStudio 7 ulaitop namhla kuhlelo asidluzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kuqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi singake hlungane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela namhlanje idala le-supreme court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa ukhetho lwamakansila ephumula kobulawayo kungqoqompikiswano ye-elections debate siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.